KwabaseRoma isahluko sesine. Pho ke sizakuthini ngo-Abrahama ukhokho wethu ngokwenyama na? Ngoba uba u-Abrahama walungisiswa ngemisebenzi, ulakho angazincoma ngakho, kodwa kalakho phambi kwaNkulunkulu. Ngoba umbhalo uthini na? Uthi,
u-Abrahama wakholwa kuNkulunkulu, wakubalelwa ukuthi kuyikulunga.
Nxa umuntu esebenza, iholo lakhe kakutshiwo ukuthi liyisiphiwo kodwa uhola umvuzo wakhe. Kodwa nxa engasebenzi, kodwa ethemba kuye olungisisa abeyisa uNkulunkulu, ukukholwa kwakhe kubalelwa ukuba kuyikulunga. Ngokunjalo uDavida laye ukhuluma ngokubusiswa komuntu uNkulunkulu ambalela ukulunga ngaphandle kwemisebenzi esithi,
babusisiwe abathethelelwe iziphambeko zabo, labazono zabo zisitshekelwe. Ubusisiwe lowo muntu inkosi engayikumbalela isono.
Lokhu kubusiswa kuqondene lalabo abasokileyo, ingabe lalabo abangasokanga na? Ngoba sithi,
ukukholwa kuka-Abrahama kwabalelwa ukuthi kuyikulunga.
Pho, kwabalelwa kanjani na? Lapho esesokile yini, ingabe lapho engakasoki na? Kakubanga esesokile, kodwa engakasoki. Wamukela isibonakaliso sokusoka sibe luphawu lokulunga ayelakho ngokukholwa engakasoki. Kwaba njalo kuba abe nguyise wabo bonke abakholwayo bengasokanga, ukuze ukulunga kubalelwe kibo. Abe nguyise futhi wabasokileyo, kungabi ngoba bengabasokileyo kuphela, kodwa ngoba bahamba endleleni yokukholwa ayelakho ubaba u-Abrahama engakasoki. Ngoba isithembiso sokuthi uza kudla ilifa lomhlaba kasinikwanga u-Abrahama lenzalo yakhe ngawo umlayo, kodwa sanikwa ngokulunga okungokukholwa. Ngoba uba izindlalifa ziyizo ngawo umlayo, ukukholwa kwenziwe ize, lesithembiso senziwa ize. Ngoba umlayo uletha ulaka, kodwa lapho kungekho khona umlayo kakukho lakweqa. Kungakho ke kusiya ngokukholwa ukuze isithembiso sibe ngesomusa, siqiniseke enzalweni yakhe yonke, kungesiyo engeyomlayo kuphela, kodwa lakuyo engeyokukholwa kuka-Abrahama ongubaba wethu sonke, njengokulotshiweyo ukuthi,
ngikumisile ukuba ube nguyise wezizwe eziningi.
U-Abrahama ungubaba wethu sonke phambi kaNkulunkulu akholwa kuye, yena ovusa abafileyo, obiza okungekho ngokungathi kukhona. U-Abrahama owathi lingasekho ithemba wakholwa ngethemba ukuze abe nguyise wezizwe eziningi, njengalokho okwatshiwo kuye ukuthi,
iza kuba njalo inzalo yakho.
Kabanga buthakathaka ekukholweni nxa ebona umzimba wakhe ususifa, ngoba wayeseleminyaka elikhulu, lanxa ebona isizalo sikaSara siyinyumba. Kabanga lakuthandabuza ngesithembiso sikaNkulunkulu, kodwa waqina ekukholweni enika uNkulunkulu udumo, eqinisekile ukuthi lokho akuthembisileyo ulamandla okukwenza. Ngalokho ke ukukholwa kwakhe kwabalelwa kuye ukuthi kuyikulunga, kodwa kakulotshwanga ngenxa yakhe yedwa ukuthi kwabalelwa kuye, kodwa la ngenxa yethu esiza kubalelwa khona, thina esikholwa kuye owavusa uJesu inkosi yethu kwabafileyo, owanikelwa ngenxa yeziphambeko zethu, wavuswa ngenxa yokulungisiswa kwethu.